Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sana na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 25 kuNhlolanja 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili.
Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today I'm authorizing additional strong sanctions.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usethesele Russia ezinye njalo izijeziso ezilukhuni phezu kokuhlasela kwalo ele Ukraine.
Uhlangane lomunye ubaba owenze gqoke isikipa sezalo BF esilekhanda likamongameli eMazweni angako. Wabala nokungathisisana enkulu.
Kulomfanyana obotshwe izolo ozamiswa enkantolo namuhla esetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngesitho somzimba esikhipha ingcekeza. Isigebengu esibotshwe kwele South Africa izolo satholakala sile mibhobho eyisishiyagalolunye kanye lama uniform amapolisa esingesinye sezigebengu esilwisane lamapolisa ngomvulo isizalwane seZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usethese ele Russia ezinye njalo izijeziso zenotho ezilukhuni phezu kokuhlasela kwalo ele Ukraine. Izijeziso lezi zenqabela amabhanga akwele Russia amahlanu amakhulu ukudlelana lamanye amabhanga omhlaba. Ezinye njalo ziqondiswe ukuziphatha amandla zakwele Russia. Kumbikwa wethu le kumabona kude izolo uBiden uthe izijeziso lezi zijonge ukulimaza umnotho wele Russia okungamalahle athi umongameli walelo lizwe umnumzana Vladimir Putin uzokhele wona ekhanda ngokuqala impi lele Ukraine. Uthe njalo iMelika izavala ezinye inhlelo zayo zokuthengiselana leRussia.
Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences.
UPutin nguye umhlaseli. UPutin ukhethe impi, ngokunjalo yena lelizwe lakhe sokumele bathole umvuzo. Namhlanje sengibethesa ezinye njalo izijeziso ezilukhuni.
And to minimize the impact on the United States and our allies. I want to be clear.
Kahle ngicace, iMelika ayenzi lokhu iyodwa. Sibambene labangane bethu abagoqela amalunga European Union angu 27, o France, o Germany, Italy, Canada, labo United Kingdom. Sizayivimba iRussia ukukhuba amabhizimusi ayo isebenzisa imali ezivalisa idola, iEuro kanye
neyen to be part of the global economy.
UBiden uthe uthembise umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky ukuthi ele Melika lizancedisa ilizwe lakhe ngendingeko ezitshiyeneyo lanxanje lingasoze lithumele amabutho.
America stands up to bullies. We stand up for freedom. This is who we are.
iMelika imelana lezikhwaka. Silwela inkululeko. Kahle ngiphinde isixwayiso engisethule ngeviki edluleyo. Nxa ele Russia lingahlasela amankampani ethu ku-internet, sizimisele ukuphindisela.
I spoke last night to President Zelensky of Ukraine, and I assured him that the United States, together with our allies and partners in Europe,
ngikhulume lo mongameli weUkraine uMnumzana Zelensky izolo ngamthembisa ukuthi sizaqhubeka sibancedisa ngendingeko ezitshiyeneyo kulesi simo. Kusenjalo uhulumende weZimbabwe uthi izizalwane zakuleli ezikwele Ukraine ezizama ukuphuma kulelo lizwe kumele zitshayele isigodlo seZimbabwe kwele Germany ucingo kunombolo ezithi +49 302 3255 6760. Abe Zimbabwe abakwele Ukraine abathi bafuna ukusuka baqoqela abaqhuba izifundo kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwadi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga, sambuza ukuthi ubona izijeziso zeMelika ziwisa phansi na iRussia.
Ama-sanctions lawa abathi bafake kuRussia abathi azayiwisa ithidaca kungenzeka angayiwisi. Ye azayihlukuluza kakhulu sibili ngoba amabhizinisi aweRussia amanye abesele mpande kubo Britain la kubo America kutsho ukuthi sizaba ngesilungu esingathi affected. Kodwa eqinisweni sozayiwise ngokupheleleyo ngoba impi yeUkraine sozayiqede. Ama-sanctions ayindlela esingathi ngesilungu yokunegotiate.
Abanye bathi impi le izaphambanisa umkhonomi womhlaba jikelele. Ubona uphambanisa ngayiphi indlela?
Singakhangelisisa kabanzi iEurope yonke nje iyadependa kakhulu kugasi evela kwele Russia. Singalibali igas pipeline lana abayakhe eminyakeni edlule edlula eGermany laphana ingena kumainland Europe. Europe yonke iyadependa kugasi. Impi le lakho konke okwenzakalayo lama-sanctions lawa kuyabangela ukuthi igasi idule, i-oil konke lokhu kudule, ama-prices ezinto, intengo zezinto eziningi zizakhwela. Umkhonomo womhlaba singazi sithini okwenzakalayo ukuthi umkhonomo womhlaba uzaba affected. Usiba affected kunjalo umkhonomo womhlaba singazi sithini. I-Russia ile sandle esikhulu esenzayo, ile sabelo esikhulu esisenzile entweni yonke le. Impi le ayisozi phele kodwa inkomo izobangela izinto eziningi ukuthi zenzeke, izinto ezizahlukuluza umhlaba wonke jikelele. Yikho sokusenzakala khona lapho. Uma singakulibala ukuthi konke lokhu kwenzakala kunje kule China futhi eceleni lapha elobudlelwano obukhulu obuhle futhi neRussia. So siyakwazi ukuthi into yonke le izafaka abantu abaningi ukuthi babe involved. Yikho khona lapho kule ndaba khona.
Impi leMhlanga singabona iqhela yini kusiba impi yomhlaba yesithathu lokho esingathi Third World War?
Hayi, akusoze kufike kulelo zinga. Aluba kwenzakele lokhu iRussia ekhala ngakho ethi yona ayifuni ukuthi iAmerica lamanye amazwe aweNATO asebenzelane aze abe nesivumelwano neUkraine, iUkraine icine isilo hlangothi lweNATO. Aluba lokho kade kungenzeka iUkraine icine isiluhlangothi lweNATO bekuzaba khona ke esingathi iThird World War, ngoba umthetho weNATO uthi wona konke okwenzakalayo kuma member states aweNATO nxa ethe enye yazo yaba affected bayangenela bonke. Yikho ke lapho kade kuzaba khona impi enkulu kakhulu yomhlaba, but hayi kulokho okwenzakalayo angiboni kuzasifikisa kuleso sibanga.
UDokotela Brilliant Mhlanga, ingcweti kwezombusazwe. Kulosakhulayo ozamiswa emthethwandaba kobulawayo namuhla ngemva kokubotshwa izolo esetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngesitho somzimba esikhipha ingcekeza. Lumsolwa ngeke simbethe ngegama ngoba engumfanyana oleminyaka yokuzalwa elithumi lasikhombisa 17. Sixoxele qwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole.
Okwenzakeleyo ukuthi ujaha lo uhlangane nomunye ubaba okade egqoke isikipa sezalo PF esilekhanda lika mongamelo emazweni mangako kwabanga lokungathintisana enkulumo bathe beqeda khonapho kwasalahlala ikhadi kubabalwana ogqoke isikipa sezalo PF waphinda walanda ujaha lwana usengisemlandi lomfana wathi dayi uyakwazi ukuthi mina vele yona sesikipa osigqokileyo kuyanginyanyisa esitho isikipa sezalo PF. Ngenze njalo lona wasuka wahamba emapolisini wafika wathi hayi ujaha ukhithize ngesitamba esabekayo ethethisa umongameli.
Manje icala khonapho ngelokuthi isikipa siyamnyanyisa kumbe ngele nhlamba le enye ekhulunywayo.
Lokuthiswa lenhlamba ayilandulayo engathi ilokunzimanyana ukuthi ngathi bhasha ebantwini kodwa hayi kulenhlamba lo ohambe esiya reporta wafika wayikhuluma.
Ungaphi ujaha sikhuluma nje uvalelwe yini?
Ngenxa yokuthi le minyaka elesandla 18 abamrelease in my custody kuzahamba laye emapolisini sesifika ecourt.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha lomfanyana wakobulawayo ozamiswa enkantolo namuhla esetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa. Isigebengu esibotshwe kwele South Africa izolo satholakala silemibhobho eyisishiyagalolunye 9 kanye lamayunifomu amapholisa esingesinye sezigebengu ezilwisane labagcini bomthetho ngomvulo eRosettenville yisizalwane seZimbabwe. Lokhu kuvezwe ngusikomiti wamapholisa eGauteng umnumzana Elias Mawela izolo. Uthe isigebengu lesi sibotshelwe elokitshini leThembisa. Lumsolwa uvikwa enguye owadubula ihelikopta yamapholisa njalo ukhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla. Ukubotshwa kwakhe kutsho ukuthi sebelitshumi lanye 11 asebebotshiwe abagoqela ezinye njalo isizalwane seZimbabwe kulandela ukulwisana kwabo lamapholisa ngomvulo ngemva kokuzama ukubamba imota ethwala imali inkunzi. Amapolisa athi abulala izigebengu eziyisishiyagalombili 80 kulesi sehlakalo. Ikhansili yakobulawayo ithi omanjinela bayo basebenza gadalala ukulungisa imitshina edonsa amanzi esuka eTully Hill Reservoir ukuze iqede ukusilela kwamanzi endaweni ezitshiyeneyo ezigoqela eWaterford laseQueen's Park. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wekomiti yenhlelo zamanzi kumasipala uKhansila Sikhululekile Moyo.
Ngesikhatshana lapha abaqedele khona amanzi saphinda siwavule masinyane abe khona. Ngakho kukhangeleleyo ukuthi izindawo lezi ezisemalowishini anjengabolokview saningi Riverside Waterford ezithola amanzi esuka kuthuli. Sikhangele izindawo zesigodini Majanhlupe ephatheni Khumalo, izindawo ezithola amanzi avela kuthuli reservoir. Sikhangelele ukuthi umsebenzi ungaphela bayabuya bathole amanzi.
Sesikhangela phambili amanzi kodwa enele yini abantu abasoze bawavalelwe akhona emadamu.
Okwakhathesi akhona emadamu kodwa sikhangele ngokuthi sike sanika nombiko okhona ukuthi umzimwabani akatholanga amanzi ebesiwakhangelele ngendaba zokuthi sinanzelele ukuthi indlela ehambisa amanzi siya kumzimwane bese kunabantu abagudekise umhlabathi ukuthi amanzi abengasayifika edamu ngakho idamu lethu alinamanzi amaningi. Sikhangele ukuthi ngokuya kwesikhathi malingasazanga laba khona sizabuyela kubo-water resources ayisikho ukuthi sizavala siyabe sisenzela ukuthi zonke isikhathi ukuthi kusiyafika isikhathi izulu sibithola abantu belokhu bethola amanzi okwakhathesi amanzi asasekhona emadamu anelayo ukuthi abantu wonke umuntu sabewathola kodwa umzangane akasangathola amanzi anelayo amaningi asangaphakame kakhulu ngohlupholo lolukhona ukuthi besokulabantu abagugudekisayo abakempayo abamayinayo endleleni yomfula okwenze ukuthi amanzi angayaneli angabi khona abemaningi.
Ukansila Sikhululekile Moyo ngomgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kumasipala wakoBulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu ithi izakhamizi ezinengi emathebeleland ikakhulu emadolobheni amancane zilokhu zisesaba ukukhuluma ngodaba lwegugurawundi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli walenhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Emadorobheni amancane lapha kune suppression yama voices yabantu ukuthi abakhuluma ngale ndaba. Thina uhlupho lwethu kakhulu nguyohulumende lokuswelakala kwama resources kodwa kungasukungaki siyangena eGwanda, siyangena ePlum, siyangena endaweni ezihlukeneyo emath north emath south sisiyakhulumisana labantu ngodaba lolo ukwenzela ukuthi abantu bakithi bethole ispace sokuthi ukuthi bafuna ukwenzakaleni nokuthi kuyini akwabehlelayo. Siza kuyangena konke le nkabazwe egwelu laseqweqo ukwenzela ukuthi izakhamizi zikhulume zikhululekile. Kuyavumela ukuthi kusetshenzwe ukuze kuyefika khona leso zibere uyefika emtale lemaswingo ukuze abantu bekwanise ukuthi bekhulume ngokwabehlelayo. Esesikwenzile ngokubhonjwa kwama ke hayi azaliselwa isikhathi singalunga kade sisalungisa ama resources.
Manje yena uhulumende selokhu wathi udaba lwegugurawundi lulungiswe inkokheli zomdabu. Kukhona yini osekuke kwayenzakala kumbe ukukhulunywa ngalolu daba?
Sosokwenzakele kubana uhulumende uyabizela izinkokheli zomdabu emahoteleni, uyakhuluma emaphepheni kodwa akukho osokuyenziwe nabahlali ezabelweni. Akakaziniki lazo inkokheli zomdabu amandla kumbe imali yokuthi ziyesebenza lezakhamizi. Ukhuluma nje emaphepheni ebabizele emahoteleni mase ufuna ukwenza ipolitiki kodwa ukuthi kutosokulungisa udaba lolana civil serious akukho ukujenzisa okusenza kahle.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi kulabantu abane abasebenzela ehofisini kamongameli welizwe ekade beqhuba inhlelo sikankosikazi Auxillia Mnangagwa ezokwaba ukudla abafele engozini yemota enyanga izolo. INewsday ithi izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ezigoqela odokotela sezikhalale umsebenzi zikhonona ngeholo eliphansi. Ikroniko ivika ukuba izanusi zomkhathi zithi ukungani kwezulu lokutshisa okukhona kuzaqhubeka. Sobu isikhathi sembiko yenu.
Linjani. Igama ngu-Happiness Ndlovu. Ngisebhinga. Khala ngezulu alikho singazi ngapho kini.
Salibonani ku-Studio 7. NguSibanda ngikhuluma ngiselubhane. Thina ngapha elubhane bakithi sokuyiyelo yodwa sithi phambili CCC, phambili ngwachamisa. Isiqikelana la bantu afuna ukusiphambanisa laba omthokazi lezaphu le Sela njalo bakithi nxa sikhuluma lapha ku studio 7 abanye babhizi lapha sikhuluma ngento ezicakathekile ezinga kusasa yethu ezingasinike kusasa yethu abanye yambuza umuntu ikakhulu lo muntu obingelela umuntu wasemalungu yambuza ethi ye embingelela inyanga yami ubani bani wathi wathi hayi bakithi
sabonani wesithakazi ba studio 7 sadibingelela nenjabulo sabona inkokheli zakithi ezisindebele ma ziqalisa ukubambana so ikwesikufuna thini sesidini wonke sitilo izanpiva manga sesidiniwe sentiyentenga sethu umuntu siyosapota izanpiva uhlala kuliphiliswa abantu bedubeka besenzenje mawuphele leveli izanpiva songakhuluma langayo sibili nesifuna amandebele ekhampini savotela sesidini wamashoni wonke sitshela manga thini sesidiniwe
Salibonani, salibonani, bonke mahlabezulu. Mina ibizo lami nguTamilika Ndlovu, owePlumtree kokhame. Ngithanda ukugqugquzela kakhulu ukuthi wonke amayouth wonke ahambe oyoregister ukuvota. Ngigqugquzele njalo labantu abadala abangazange bavota bahambe beyi-check amabizo abo ukuthi akhona ku-voters roll. Bareregiste. Ukuhlala ungaregistanga kusho ukuthi yabo uhambelana lokuthi uvumelana lokuthi izinto zonke zilungile elizweni.
Ungamili inkomo linjani lonke khona ngapho ku studio 7 izindaba nanzi siyazivisa kaliziphenduli phela sikhangele ingonapho isakaze ziyefika kibo abakhulu incezi ngabe ngono khathi sinango ukuthi abadi bafuna ukuhlasela uchamisa balise ipolitika kumbisana amapolitika ufuna ukuvotwa nje kuvotelela umuntu ovotelele ipulastiki eyifunayo ngicela khona umnangakwe kukhangele ukuthi ngisesizwile ukuthi bafuna ukuhlasela so mangabe kusenzakala yena le into kipa kumalo kuze ukuthi bafuna ukuhlasela ufunekani awufuneki lokhu
salibonani balaleli kastudio 7 labasakazi hei siyadana kuleli lizwe lakithi leli lizwe lakithi elezimbabwe ukuthi umuntu wesindebeleni ngendlela ezoyikhuluma ngakhona lowo wade ekhuluma mlomali ukuthi usasekhona oyisapotayo iphathi yabathakathi abantu bezama abathakathi asibathuki asibayenzeli zingaki izidumbu eseziphansi lapha emhlabeni sikhona ngezano nalabo abantu okuthola bekhuluma besithi hey MDC kaChamisa MDC kaChamisa uChamisa ulithetheni ilizwi lubusenini asithetheni uChamisa sike sibulaleni lezano sibone ukuthi yena uChamisa uphatha njani noma izandla zikaChamisa zilagazi izandla zikamnanka
kwele gazi. Salubonani Studio 7 siyabonga kakhulu ngomsebenzi onelwenzayo. Ngingakuhlala kunjalo. Mina ngithanda ukukhulumela nje kancane ukuthi abantu bakithi esintsinsa kithi nje abakamthakazi bonke nje bahlanganisa. Noma singaze sisenza ipolitiki yokuthi sifuna ukuqhuphana sibe sodwa. Hayi, yabe kufana lokuthi silobe sisenza into eyenziwa ngomgabe. Phela ukuhlukanisa abantu kwaqala ngomgabe lokwehlukanisa amaNdebele namaShona. So thina masifuna isilungiseni into leyi cace. Asiqale sikhipheni leyo ngqondo leyo, siqale sihlanganeni lalabo abafuna ukulungisa ilizwe lelo. Sifake i-CCC.
Salibonani kustudio 7 linjani lonke basakazi abalaleli labantu bezimbabwe lonke hayi siyazizwa indaba mina ngiyami indlela into abengiyifisa nje lapha ezimbabwe kade ngifisa lokuthi abantu laba bayahlangana la macembu aphikisayo la ahlangana kuyimbumba avote ahlangene ngoba iZANU-PF ukuze bayibambe kumele bavote bahlangene njalo ilizwe lezimbabwe asuze lafa lavuka longokusabusizane
Salibona abasakazi be-Studio 7 ngibuzalwa ngizala ihlolojo bengithanda ukubonisa kumaqembu aphikisayo kuthi amaqembu aphikisayo siyacela siyabathanda mpela amaqembu aphikisayo but sicela bekhe bekhulumisane bengamaqembu aphikisayo bebambisane ma kuyiwe court ebukhethweni behambe behlangene ukwenzela ukuthi kuliwe lezi ZANU-PF but ma bele kube siba ngamaqembu omunye layo laphana uyenze lakhe omunye layo laphana uyenze lakhe iZANU-PF kuyinika amandla kakhulu ikiza hlala sonke isikhathi sembusweni amaqembu aphikisayo ake zama ukuthi bekhe behlangane
Linjani ku-Studio 7 ngumntunga osecholojo bendithanda ukuthi ngike ngincedise lapha omama mama angazi ukuthi kathi wayi bengani bayehluleka sinsikhathi ukukhuluma izinto ezilomkanjo emsakazweni abaningi bakhona particularly ngiyamise kumama lo othi oh mama bamele bayincithe abantwana ukudla bayincithe labo babo cansi kuthi ukuthi nxa bencitshe ubaba ucansi bencitshele abantwana ukudla lokho uzama ukuthi usitshengise ukuthi thina obaba ingqondo zethu ziyalingana labantwana kanti kungani engakhulumi ngabomama abangarejistiwe ukuthi bona benziweni khona nxa usenza njalo kubaba ekuthethe ukulapha ekhaya ngokuthathwa nguye uzomtshayela umthetho anti uzabuyeda ukukhombile khona apha emaphathini ona lawo
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi eleNigeria selithumela indizamtshina ukuyathatha isizalwane salo kwele-Ukraine lapho ozokuqhamuke khona impi. I-Reuters ithi eleSudan selikhulule abantu abedlula ikhulu ababotshwe kumaviki asanda kwedlula ngemva kokutshengisela besola ukugenqulwa kukahulumende libutho. Siziphethe ngezemidlalo. Inhlanganiso elawula umdlalo wenguqu emhlabeni jikelele iFIFA isixothele eZimbabwe leKenya isithi ohulumende balawa mazwe bephule imithetho yayo ngokungenela kwezenguqu. Isinqumo lesi saziswe ngumkhokheli weFIFA uGianni Infantino izolo. Isijeziso seZimbabwe silandela ukuxotshwa kweziphathamandla zeFIFA ikhomishini kahulumende iSports and Recreation Commission. Lokhu kutsho ukuthi amaqembu enguqu eZimbabwe asavunyelwa ukuphatheka kumincintiswano yeFIFA. Sixoxele ngcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe.
Lapha iFIFA ilandele imithetho yayo. Imithetho yayo ayivumeli ukubana uhulumende angenele emdlalweni wenguqu. Ngakho ke uma uhulumende sethe wangenela, iFIFA iyanika uhulumende ithuba lokubana axoxisane lenhlanganiso yeFIFA ukuze ukuhanjiswa komdlalo wenguqu ubuyele njalo ube kuFIFA.
Ukuze iZimbabwe yamukelwe njalo yiFIFA njengelunga sokumele yenzeni?
Okwakhathesi sokusitsho ukubana sokumele inhlanganiso ye-SRC ibisele amandla kulabo ababevele bekhona esihlalweni senhlanganiso yeFIFA. Yikho ukubana ke iFIFA isivumele njalo ukubana sibuyele sibe ngabantwana bayo. Okuyandisa ukwenzakala njengalokho esesifike sakubona kwamanye amazwe, labo ke ababe beqotshe inhlanganiso ye-FA lapho ukuthi ukuthi iFIFA bayathatha ithuba lona lelo ukuthi belungise lokhu ababone ngathi akuqondanga emdlalweni wezenguqu. Kodwa bekulungise bekhulumisana labona labo ababaxotshileyo. Uma sebekhulumisane labo kuyaba lokulobela ke iFIFA ukubana hayi sesokula lokhu sesilungise lokhu lalokhu. Labana laba kade bexotshiwe bevuma. Kodwa as long as laba kade bexotshiwe uma bengavumi kuyabe kusitsho ukubana iZimbabwe iyabe ilokhu isasilungile.
Umuzi wethu Hadebe ingcwethi kwezemidlalo. Sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden usethese eleRussia ezinye njalo izijeziso ezilukhuni phezu kokuhlasela kwalo eleUkraine. Kulomfanyana obotshwe izolo ozamiswa enkantolo kobulawayo namuhla esetheswa icala lokuthuka umongameli Mnangagwa nesitho somzimba esikhipha ingcekeza. Isigebengu esibotshwe kwele South Africa izolo satholakala silemibhobho eyisishiyagalolunye kanye lamayunifomu amapolisa esingesinye sezigebengu ezilwisane lamapolisa ngomvulo isizalwane seZimbabwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven na yimi uNtungamilinkomo.